umqondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi lokhu ebeleshiye ama-victims eGugurahundi. Bengakhuluma ngeGugurahundi bayabotshwa. So into yena leyana nxa kulesiye kutho ukuthi i-commission izaba le-difficult time eyokuthi khona i-convince abantu ukuthi surely baba honest enough ukuthi after sebekhulumile akulokuzenzakala kibo.
Ngisho ngani ukuthi abantu bengesaba ukubotshwa njengoba sibona ukuthi bazabe behlezi phambili kwayi-commission bekwazi ukuthi akulangozi eduzane?
Right, ngizakunika-ke mina dade into imzekeliso emibili. Sile jaha lakomkhwananzi elikhulume before i-commission kaMotlanthe. Lakhuluma-ke lathi khona likhuluma ngeGugurahundi, ijaha leli ligcine libotshiwe. Sile nduna ulapha ibhale ilokhuzeni, ibhale incwadi, ibhalela mbona uyibonile seculator ku-social media. And sokufikile endlebeni zethu ukuthi leyo nduna sisethuselwa ngabezomthetho. So khona lokhu kusuka kunjeni ebantwini ukuthi khona i-freedom of speech iyabi khona, but there is no freedom after the speech.
Basoze bekhole ukuthi kathesi lokhu sokuqondane lodaba lweGugurahundi akusela umuntu ozabahlukuluza.
Ye, njalo abade behamba laba phambili becingisisa ngodaba lweGugurahundi ngobani. Nxa kuyabe kuyukuthi khona ikhomishini leyi igqoke ubuso obukahulumende, abantu abasoke bayithembe. But if i-commission le kade ibunjwe yabekwa ngendlela zokuthi uhulumende ubuqamama ukhatshana layo, yena uphonge wafacilitator waprovider i-ground, and then i-commission yavela ebantwini kunhlanganiso ezifanana lezethu zonezo 1893 ezibele amalungelo abantu labo CCJP labo Zimrights. And then kwaba yibo abahluza indaba leyo bayibisa lapha indabamgceke. And then abantu bengayithemba. Njele kube sokushithi laba abadala abavele bekwazi ukuthi khona kwaba lethi hambaqwe commission engazange ikhitshwe. Sithi kathi why lingayikhiphi yona lethi hambaqwe commission kule CCJP report eyakhitshwayo yabekwa laphana, why are they not using it? Bahlanganise lalokhu abafuna ukuthi babe kwazi.